Ukhetho lwemelika nxani lukhangele mina njengomuntu okhangele eselizweni elikhatshana lemelika eliseAfrika lapha okulokhetho khona ezikhathi zonke okungavunyelwana khona ukuthi ukhetho luphume kuhle. Mbona ngani eAmerica okwakathesi yiyo indlela esingathi it's a model of the world on how to run elections. Or shall I say, one of those leading countries that can be a model to run elections in a democratic process. And we are calling this out to govern in a silum. Kora, in the Moti, Abandubaguzi, Suti, in America, we are linear la maze, elikane de le, emchaben uti, lenze uke. So, yiko ubona ukhetho lwangkhona sibe lokuthula njalo lungabile mpikiswano. So ngiyathemba ke ukuthi hayi nxa soluphela ukhetho phela nxa kuvele kusakhampeni okusakhuluma kwenzakala into eziningi ukhetho kodwa ke e-America mbonani hayi amboni ukuthi kungaba khona esingakukhangelela ukuthi kungaba kubi kumbe kungaze kube compared to e-Africa.
Uyacho ukuthi ukhetho lwemelika luvame ukuba ngomzekeliso omuhle emazweni womhlaba kodwa esikubonayo kulolu khetho ikufuthelana okukhulu njalo sibona uMongameli Trump laye uthi usesiya emthethwandaba ngoba uthi uBiden uzama ukuqilibezela kulolu khetho. Ungathini ngalokho?
Ngibona sengani intungamelini. Njengoba ngitshilo ekuqaleni ukuthi amazwe amaningi umhlaba akhangelela iMelika ukuthi yenza njani ama-elections. Kodwa okunganiso kungimangaza lapha ngondoda Trump yikuthi nxa kunguye upresident welizwe okade ekhokhela sonke lesi sikhathi, kambe singathi thina ayisiyo democracy epheleleyo ukuthi ufike ukuthi upresident onguye-ke okhokhela i-government ye-America esesiyamangalela labo abamphikisayo ukuthi kenzanga kuhle. Confirm ake ukuthi ke ngezinye indlela yidemocracy ekhona e-America. Kuzatshiya ama-Americans esuthiseka ukuthi hayi nxa esedliwe okaTrump udliwe lamanje ngoba la mboni lokuthi i-Supreme Court ye-America ingakumisa ukuthi ama-elections nxa abantu bevotile kungabela amavoti abalwayo. Amavoti wonke ayabalwa ukuzaphuma umphumela i-American Supreme Court izakhipha iqiniso bese kukhanya-ke ukuthi hayi indoda ibisingani yakhudumala kodwa ke umbuso usukwayiphunyuka.